Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lakho futhi kusifundisa ukuthi ukufocusa more on umntwana nxa sigxile ngomntwana oyinkazana kuphela. Awuncedi because kumele lati sifocuse futhi ngomntwana oyimfana. Ngoba i-gender based violence yayisiyehlile embijana abantu nabadala kodwa siqalisile futhi ebafaneni abancane.
Inhlanganiso ye-Southern Africa HIV AIDS Information Dissemination Services, SAFAIDS, isungula uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngezengculaza olwe Young for Real.
Okuliqiniso ukuthi ugono udinge yena lo abona sengathi uyongamela ngendlela ayikhwabithayo. Akula sono ngalokho. Kuqakathekile njalo ukuthi sibalulekise eZimbabwe ekuthini asazane nini njengabantu. Singazani njengamakhadi ama-political party okuyikho kusuka buhluphe ezibangeni ezinjengazona lezi.
Ukukhetha kwaye ngusiba lukhulu we-RBZ umnumzana Gideon Gono ukuba ukumelwa emthethwandaba nginobhala jikelelo MDCT umnumzana Tendai BT oligqwetha kubikwa kungaphathi kuhle abanye abakuzanu PF abathi usecupha mgani omunye lezitha. Izisebenzi zikahulumente zithi sezivumelene ngequla labantu elizabamela ku-Apex Council ezakhulumisana lohulumente ngokukhuphula iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ephathelane lokucubungula ezengculaza e-Southern Africa HIV AIDS Information Dissemination Service, SAFAIDS, iqinisa inhlelo zokutholisa ontanga labasakhula ulwazi phezu kokuphathelene lendlela imizimba yabo esebenza ngayo kanye lempilakahle yabo ngaphansi kwenhlelo ze-Young for Real zeminyaka emithathu ezizasungulwa ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesafethi laba baveza ukuba uhlelo lweminyaka emithathu lolu luza ngemva kokuphuma kuhlelo olufanayo oludonse kweminyaka emithathu edluleyo. Bathi bakunazelela ukuba lokhu ezikhona izikhexe kundaba zolwazi ontanga abalalo ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuqala lwe-Young for Real lapho abenhlanganiso le bekade bekhangela ontanga abahlala ezitaladeni abasezikolweni ze-primary le-secondary kanye lezikolo zemfundo yaphezulu okubalisa ama-university lamakoleji. Unkosazana Janet Tatenda Bila ngumsekeli kamqondisi obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni yeSAFAIDS. Kungxoxo loBila emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eSAFAIDS eHarare lamhla uveze ukuba kunengi ontanga alokhe besilela kikho kundaba zolwazi oluphathelene lempila kahle yabo kanye lokuba bayizwisise indlela imizimba yabo esebenza ngayo ngoba engekho obatholisa lolo lwazi lemfundiso eyanelayo. Uthi uBila yikho okwenze abenhlanganiso yakhe baluqhubekisele phambili lolu hlelo kodwa kathesi beluqondise kwabatholakala endaweni ezingafinyeleleki lula okubalisa abukholo lwesipostori abaphatheke kumisebenzi yokwemba amatshe aligugu amakorokoza kanye lalabo bahlala emapulazini. Sebekunanzelela ukuba asala muva lamaqembu abontanga kundaba zokutholiswa ulwazi okusuke kube yingozi kundaba zezempilakahle nxa kukhangelwa udaba lokusabalala kwegciwane lengculaza.
Ngoba uyawuthola ukuthi nxa umntwana engazithwala esasemncane phakathi kwe-age yona leyo engikhulumileyo i-13 le-19 even vele 0 to 19 akuyenzi ngoba engakwanisa ukuthi ablide kumbe afe. Then uyakhangela omakorokoza uyathola ukuthi babe betsheketsha laphana betsheketsha uyabe labafazi abakhona engahola lapha kulabafazi lama-sex workers abamlandayo mzwane holile kube labantwana abancane. Uyaqonda umntwana le-13 years abesemthengela khathesi sokule ndaba yokuthi umntwana engathengela isitambu ye-1 rand ngoba uyayifuna endlini uyayiswela usehle yaqonde khonakho kubotsheketsha bona labo and khonokho kuyayi-increasa i-opportunity yabo ukuthi bathole i-HIV.
Wengeze uBila ethi bakunanzelele ukuphosisa kwabo ngesikhathi lolu hlelo luqhutshwa yinhlanganiso yakhe kuminyaka emithathu edlule ngoba belugxile kakhulu emntwaneni oyinkazana kuthiwa nguye osengozini yokudlwengulwa loba ukuhlukuluzwa okwedlula ongumfana. Abenhlanganiso yakhe bakunanzelele njalo ukuba sezisanda indaba zabantwana abangabafana asebedlwengulwa loba ukuhlukuluzwa kanye lokuthandana labesifazane abadala kakhulu kulabo amashuga amamizi.
Lakho futhi kusifundisa ukuthi ukufocusa more on umntwana nxa sigxile ngomntwana oyinkazana kuphela. awuncedi because kumele lathi sifocus futhi ngomntwana oyingumfana ngoba i-gender based violence yayisiyehlile embijana ebantwini abadala kodwa siqalisile futhi ebafaneni abancane. So sesibona ukuthi kungcono ukuthi sibalinganise nxa sibafundisa ngendaba ze-sexual reproductive health and rights.
Abesafezi bathi lanxa ilizwe lilemithetho emihle evikela uzulu engozini, uDubo kuyikuba kayilandelwa ngendlela lemithetho ekuphathiseni ukuba kufezeke lokho. Baveza njalo ukuba sikhona isidingo sokuba kube lokho kukhulunywa ngale zindaba ukuphathisa laba abasakhulayo ukuze baluthole ulwazi phezu kwempila kahle yabo kanye lokuzwisisa ukuba isebenza kanjani imizimba yabo anduba bazivikele engozini yokuthola ingane besesebancane nxa kungamantombazana, imikhuhlane yengulamakhwa, ingculaza kanye legciwane. Intanga ebikwa isengozini kakhulu yilabo abaleminyaka esukela kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili lane 10 to 24 years kungakhathalekile ukuba ngowesilisa loba owesifazane. Lintanga isengozini yokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlwengulwa ngezizathu ezibalisa ukuba owenza lokho edinga ukusila, ukungena kundaba zothando labantu abadala kakhulu ngoba umuntu efuna ukuziphilisa, ukuswela ulwazi phezu kwezempila kahle ikakhulu kulabo abahlala ezitaladeni. Abesafezi bathi sesifikile isikhathi sokuba abazali bakwamukele ukuba abantu babo sebekusibanga sokuba bayaphatheka labo kundaba zemacansini, babacebise ngendlela eyiyo kanye lokubatholisa imfundiso efaneleyo bazi ukuzilondoloza baze bangene kundaba zemacansini sebebadala njalo ngemva kokuchata. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.